Soko isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Lami ngibonge uJonga Kandemiri obesiphake indaba ngolimi lwesishona. Lelingali tshona njani zulukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 13 Mbimbitho 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Bill lokuqala ethengiwe lamhla ithengwe nge-$4.92 iprize naleyo ingakwanisa ukungabi lutho kumlimi ngenxa ye-forex retention esikucabangayo nalokho esikufunayo ukuthi beqale bekhulume phezu kokuthi lathi sindle isinkwa njengabalimi.
EleZimbabwe livule umkambo wokuthengisa isivuno salonyaka segwayi namhlanje eHarare. Abalimi bekhala ngentengo ephansi ethengwa ngayo.
Umuntu amadeti awusabanga kahle. Njalo sibone lapha kuma media lapha bekhuluma ukuthi kuma notice ukuthi vesa kangani sebe breakdown ngale wange power station ukuthi akusela basalungisa bona bathe basalungisa don't know about credit.
Luqhubekela phambili udubo lokusilela kwamandla kagetsi eZimbabwe yabe inkampani yegetsi eZesa besithi lokhu kubangelwe yikufa kwesitishi samandla kagetsi esewange power station. Abe United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs bathi abantwana abayizigidi ezintathu lengxenye 3.5 million bahlaselwe ngumkhuhlane wokuswela ukudla okwakha umzimba i-malnutrition emazweni angezansi yezwekazi le-Afrika ukugoqela eZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. EleZimbabwe livule umkambo wokuthengisa isivuno salonyaka segwayi lamhlanje eHarare. Abalimi abasemkambo wokuthengisa igwayi bathi badanile ngentengo ekhona ngoba abanye bethengise igwayi ngemali ephansi kwedola elilodwa kukilogram elilodwa lanxa bekhona abathole amadola phose amahlanu $4.92 kukilogram linye. Okuningi asikuzweni kumlondolozi Ndlovu eseHarare.
Igwayi elizathengiswa emkambo walonyaka likhangelelwe ukuba lizabe lehlili ngokulitshumi ekhulwini 10% okuza kwehlisa inzuzo. Lokhu kwaziswe ngabenhlanganiso ye-Tobacco Industry and Marketing Board, TIMB, yona eqondisa umsebenzi wokulinywa lokuthengiswa kwegwayi eZimbabwe. Umgcini sihlalo wenhlanganiso le umnumzana Patrick Davis uthi kulegwayi elilutshwane lonyaka.
Kube legwayi elilutshwane kakhulu lonyaka kulabantu abangu-115,000 xa uqathaniswa labangu-148,000 kumnyaka odluleyo.
Abalimi abaningi bathi ukuswelakala kwezulu kubatshayelele phansi. Bathi bathemba ukuba igwayi labo lizathengiswa ngentengo ethe xaxa kodwa babathole ukuba enye imali yabo bayiphiwa ilidola leZimbabwe. Omunye walaba balimi ngumnumzana Belief Devera yena othi usebenze nzima lonyaka njalo kubuhlungu ukuba uzathola enye imali ngedola leZimbabwe.
Ibheo lokuqala ethengiwe lamhla ithengwe nge-$4.92 iprize naleyo ingakwanisa ukungabi lutho kumlimi ngenxa ye-forex retention esikucabangayo nalokho esikufunayo ukuthi beqale bekhulume phezu kokuthi lathi sindle isinkwa njengabalimi ngoba i-issue ye-forex retention iyasiaffecta kakhulu.
Omunye umlimi wasemazowe umnumzana Herbert Mashaya yena uthi uhulumende kumele abone ukuba abalimi bayaphangisa ukutholiswa imali yabo.
Abalimi laba basebenzisa ama-United States dollars ukuthi belime igwayi. Ama-fertilizer lakho konke, even izisebenzi zemakhaya khona ngale lapho abalima khona.
Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga ovulela umkambo ngokusemthethweni uthe uhulumende uyazazi izikhalazo zabalimi.
Uhulumende ubona ukuthengiswa kwegwayi njengento elakho ukukhulisa umnotho wethu.
Umkambo uvulwe igwayi elohlonzi lithengiswa ngamadola eMelika phose afika amahlanu $4.92 ku-kilogram ngayinye, kodwa elingani aliphelanga kuhle belithengwa ngedola elilodwa $1.20. Isivuno salonyaka sibikwa sehlile sisuka kumathani edlula inkulungwane ezingamakhulu amathathu 326,000 tons nyakenye, sisiya kumathani phose afike inkulungwane ezingamakhulu amathathu 259,000 tons. Isilinganiso lesi sibikwa sehliswe kungananga kuhle kwezulu. ELeZimbabwe yile ilizwe elikhokhelayo ekulumeni lokuthengisa igwayi ezwekazi lonke le-Afrika. Igwayi ngesinye sezilimo ezitholisa eLeZimbabwe imali yakwamanye amazwe ngomnyaka odluleyo ka-2023 lilethele ilizwe inzuzo ephezu kwebhiliyoni elilodwa $1.2 billion ngemva kokuthengiswa kwalo ikakhulu kwele-China. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Luqhubekela phambili udubo lokusilela kwamandla kagetsi elizweni. Kunje amanye amabhizimusi lamafekitali aseme ukusebenza ngenxa yodubo lolu. Inkampani epheka ugetsi eyeZesa Holdings yethule umbiko lamhlanje isazisa ukuthi isikhathi sokuchithwa kwamagetsi sizengezelelwa. Ezinye indawo bezivele zichithelwa amandla kagetsi okwamahola edlula ayisithiyangalombili 8. IZESA ithi lokhu kubangelwe ikufa kwesitishi samagetsi eseWange Power Station. Amagetsi amaningi asevela eKariba Power Station yona engenelisi ukuphehla amandla kagetsi amaningi ngoba amanzi asemalutshwana edamu leKariba kulandela ukungani kuhle kwezulu. Linkampani yazise njalo ukuthi isitishi seKariba siphehla amandla kagetsi angamakhulu amathathu ama-megawatts 300 megawatts, ezinye ezincane ziphehla amachumi aphezu kwamathathu ama-megawatts 31 megawatts. Ilizwe lidinga ama-megawatts azinkulungane ezimbili kumbe adlula lapho 2200 megawatts ngelanga. Umphathintambo wezamandla kagetsi uMnumzana Edgar Moyo ubengadobhi ucingo njalo ubengakaphenduli imibuzo ayithunyelwe yiStudio 7. Kodwa izakhamizi zithi umumo wawusamanga kuhle. Intatheli izindaba yeStudio 7 uTabo Kancube uxoxa lomnumzana Joseph Nkomazana oyinhlanganiso yezakhamizi zakoBulawayo eyeBulawayo Progressive Residents Association ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Amagetsi seqalisile uhamba, sibona amagetsi esehamba khonokana ayekwenza kudala, ahambe ekuseni abuye emini, ahambe emini abuye ebusuku. Kwesinye isikhathi ahambe twice, angahambe ekuseni abuye emini aphinde ahambe futhi khonapho khonapho eziyebuye ebusuku. Umumo wamagetsi awusamanga kahle. Njalo sibone lapha kumamedia lapha bekhuluma ukuthi kwama-notice ukuthi iZESA ngani sebe-breakdown ngale Wange Power Station ukuthi akusela basalungisa. Bona bathe basalungisa, I don't know about three things, ngoba asikakudingisisi njengezakhamizi ukuthi kanti kuhamba njani.
Njengoba izulu lingakanga kuhle lonyaka, libona sengathi lokho kuza kwengezelela lolu dubo na?
Manzi athi vele thina eZimbabwe lapha amagetsi siwathola eKariba amaningi, njalo futhi amagetsi siwathola through into zamanzi. Asikavili ngendlela ukuthi maybe siwa-aveste ngezinye indlela like into zabosola, into zabakazitezie zokuthi maybe kube lezinye indlela zokuthi siwathole ngayo. So lokho sibambelele khona phana emanzini, siphinde sibambelele emalahleni. Emalahleni yanti yikho lapho esiwathola khona ewange, lapho esithi khona kule problem. Kuzaba nzima sifike ukuthi abantu sithole amagesi aqondileyo ngomumo okhona kathesi, ngoba amanzi awakho. Ekariba sithwa amanzi alo lapho esiphuma khona amagetsi amaningi. Ewange nale ema-breakdowns ahlala esiba khona up and down ku-unit 7, i-unit 8, 26 labona bahlala nje be-repair nsuku zonke. So asikwazi ukuthi kuzathiwani nxa kunje.
Manje uhulumende lingamkhuthaza ukuthi enzeni nxa kumi kanje?
Owathesi ngaphandle kokuthi vele bazame ukuvuselela ngoba lapha ukuthi siyenze sisasikhuluma ngama short term project short term planning ngoba singakhuluma nge long term planning ukuthi siharvest amagetsi ngezinye indlela kuzathatha isikhathi sesikhangela ukuthi kabaqinise khona ngale ZSI power station e-1 iyo ngani ingaphathi singancedisana le-Caribbean nalawa amanzi akhona ukuthi kusebenze njalo kule i-issue yamanye ama-power stations amancane usanyati labo lapha siyakwazile ukuthi senze amagetsi lokhu senze amalahle kodwa bekungaphathisa bekungaba ngcono ukuthi ngaba ama-power station la bavuselela lanxa sikwazi ukuthi kumele kukhangele amagetsi la.
Umnumzana Joseph Nkomazana, ukunhlanganiso yezakhamizi zakwaBulawayo yeBulawayo Progressive Resident Association, ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekhona le kwaBulawayo. Iofisi yomanyano wamazwe omhlaba ibona ngenhlelo zokuphathisa abalambayo e-United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs ithi indlala yalonyaka izabangela ukuthi abantwana bedlula izigidi ezintathu 3.5 million eZimbabwe la kwamanye amazwe asezansi ezwekazi le-Afrika bahlaselwe imikhuhlane edalwa ukuswela ukudla ukwakha umzimba i-malnutrition. Le ofisi ithi amanye amazwe yabhekane lodubo lolu abalisa eleAngola, DRC, Malawi, Namibia, Mozambique, Madagascar, Zambia, Eswatini, laseLesotho. Ithi njalo abantwana abafika phose isigidi 900,000 emazweni la bazadinga ukwelatshwa imkhuhlane ebangelwa ukuswela ukudla isevere malnutrition kanti abaningi babo balakho ukwekela isikolo ngenxa yendlala. United Nations ithi abantu bahlaselwe indlala ezansi e-Africa yonke okugoqela iZimbabwe lonyaka bayizigidi phose ezingamachumi amabili 18 million. EZimbabwe kuphela uhulumende uthi abantu abalambayo bayizigidi phose ezintathu 2.7 million kodwa inhlanganiso ye-Food and Agriculture Organization ithi inani leli selikhwelile laya kuzigidi ezintathu ezilengxenye 3.5 million. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Inkomo e-Studio 7 uxoxele isikhulumeli senhlanganiso esebenza labantwana labesifazana e-Gender Networks kuhlangothi lwe-South Western Region, umnumzana Methembe Songo.
Ama effects climate change ayabonakala kakhulu emazweni lawa aseZantsi Afrika. So thina njengenhlanganiso ye-South Western Region Gender Network esizama ukuthi sikwenze ukusebenza lama-local authority isebenza nabakhokheli ukubuilda i-resilience yama-community effect of climate change. Njalo siyananzelela khonapho msakazi ukuthi abantwana baba-affected bavulnerable kakhulu ngoba nxa kushosha ukudla vele indaba yema-nutrition leyo izabakhona.
Kuyini elikwenzayo lani khonapho nxa likhuluma lapho abakahulumende lama-local authorities?
Thina njengama-non-governmental organization umlando wethu is to complement ama-government efforts. So siyananzelela ukuthi i-government kukhona engalikwenza lathi isiresources esiwatholayo amalutshwane then complement and support. Siyabona ukuthi kukhona inhlelo ezifana labo-bini but nxa sesiye endaweni ye-malnutrition I think sekudinga ukusebenzisana ndawonye khangela ama-United Nations ama-agenti lamaningi o-UNICEF nabobani kubanjiswane ngoba indaba le yindaba enkulu enga-affect-a ngoba ingaqala kuyindaba ye-malnutrition but xa bengasaya esikolo sokubuya ezinye izinto eziba-affect-a njalo esibambe ukuthi sibona ama-rise of ama-abuse of children, rise of teenage pregnancy izinto eziningi-ningi. So ludaba silokumele siluthathe ngokuqakatheka njengesinje kube lama-resources from the finance fiscal ngale azasaporta inhlelo lezi zokuthi abantwana bathole ukudla babe-supported endaleni enkulu ngoba they are very vulnerable ikakhulu sikhangela indawo yeZimbabwe.
Umongameli Mnangagwa, siyabona ukuthi akakahleli isimo sendlala esikhona njengesimo esiphuthumayo esidinga ukuthi iZimbabwe iphathiswe ngokudla ngamanye amazwe okuyinto esolwa ngabantu abanengi. Ungathini wena ngalokho?
Siyakunandilela sibili kodwa ngokunandilela kwami ngibona ngani babhizi kuma-district lapha nakuma-provincial level kwenza i-assessment. Bona ngani ukudeclare kwathi national disaster kufukwa yikuthi is it evidence based kambe kuma-communities siyabona i-impact yakhona yendlala bona-ke sedeclare. So kodwa ngibona ngani ngivumela labaningi ukuthi kungani kudinga ukuthi ingane kuyaphanisha iprocess yakhona so that ezinye inhlanganiso ziyenele zibedisane nohulumende wethu nama-local authority.
Lo ke ngumnumzana Mthembe Songo isikhulumeli senhlanganiso yeGender Networks kuhlangothi lweSouthwestern Region ubekhuluma ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7. Kwezemelika amabandla amakhulu kwelemelika athi elama Republicans lelama Democrats asegcizelele ukuba umnumzana Donald Trump owebandla lama Republicans nguye ozancintisana nalo umongameli Joe Biden kukhetho lokudinga umongameli welizwe. UTrump wathola amavoti athiwa ngama-delegates adlula inkulungwane eyodwa 1215 ayiwo afunakala ukuthi abe nguye omela ibandla lama-Republicans. Kodwa ucwaningo lusanda qutshwa lutshengisa ukuba uTrump usesemuva kancane kulo Biden ngesilinganiso esincane kakhulu. Ababili laba bake bancintisana ngesikhathi uTrump engumongameli. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele olandela izombusazwe welemelika umnumzana Zenzo Nkomo.
Kunabantu ngiyacabanga ngakuma-Republican okokuqala nje akade bengakholelwa yikuthi uDonald Trump angahle aphumelele ukuba yi-candidate kulaba kade ncintisana nabo. Ngokuthi manje usephumelele sekucacile ukuthi nguye ozomela ama-Republican. Kuneyinye ingxenye ye-population esupporta ama-Republicans engahambisani nobulunga be-candidates buka-Donald Trump. Kungenzeka ukuthi lokho nakho kube nomthelela omkhulu kakhulu ukuthi sibone uBiden inamba sezingathi sezifuna ukumfeka. Ngey'nkulumo nje ayikhulumayo uDonald Trump akasiyena umuntu okuthiwa uthukuza induku emqubeni. Uvele akhulume konke nje okusenhlizweni yakhe njalo njengomuntu ozobe esethatha ihlandla lesibili. Bakubonile ama-Americans ngaphambili ukuthi akukhulumayo uyakwenza. Ngaleso sizathu-ke kungenzeka-ke ukuthi sekunabantu-ke abangabe bezama ukuthi bakuxwaye ukungena kukaDonald Trump ngoba besabela ukuthi akutshoyo uzofika akwenze nxa esebuza. Lapha ezweni amazwe wonke babuGandhi kuba nabantu ababili. Kuba khona abangelandaba abathanda ukuvuleka kwelizwe uhlangana nezinye izizwe. Kube khona abantu abangakuthandiyo lokho abafuna ukuthi engabi lobudlelwano nabanye abantu.
Kodwa nxa sikhangele siyabona ukubana umongameli Joe Biden yena ubelokhu engakhankasi ngendlela okukhankasa ngayo umnumzana Donald Trump. Kungakungesinye na isizathu esibangela ukubana engani sekuthenjiswa ngabantu ukuthi bazamvotela?
Yebo, kambe singakusho nakho lokhu ukuthi kungabe kungesinye sezizathu ngoba phela njengomuntu yena ovele obusayo okuningi okwakhe abantu bayakubona bakubhekile ngoba nguyena obusayo manje. Okunye akudingekile ukuthi aze akumemeze abantu bayazibonela ngamehlo abo. Ama-Democrats kunenye into abangabe befuna ukuthi bayibambe ngokukhulu ukucophele ngoba umuntu omdala njengobani sehamba esiba nezihibe bengabe bengafuni ukuthi bamfake kakhulu emphakathini.
Lo-ke ngumnumzana Zenzo Nkomo olandela izombusazwe welemelika ubexoxa icingweni leStudio 7 leseJohannesburg kwele South Africa. abakhubazekileyo bancoma ukubunjwa kwehlangothi olukhangelane lenswelo zabo olweparliamentary disability caucus abathi lukhangelelwe ukubasungula kokuningi ababhekane lakho elizweni. Okuningi asikuzweni kuLucy Selemani Yasini eseHarare.
Umnumzana Masimba Kuchera okunhlanganiso yeCenter for Disability Rights ngomunye wabathakazelela ukusungulwa kohlangothi lolu obesekuleminyaka eminingi lungacaci.
E-Disability Caucus sikhangelela ukuthi bazaba yibo ama-members of parliament abazakhuluma ngendaba ye-disability kumbe abazaba ngama-champions undaba ze-disability nxa sezikhulunywa uParliament.
Uthi ulethemba lokuthi uhlangothi lolu lwedale lePhalamende luzalalela izikhalazo zabakhubazekileyo.
Into esingathi sithaba ngayo u-Disability Caucus lay ngeyokuthi ihlangane ama-MPs abale-disability lama-MPs abangelayo i-disability. Bonke bahlanganiswa kumbe babuthaniswa ngenjongo eyokuthi indaba ze-disability zikhulunywe, zidibhethwe ku-parliament njalo kube lokungaphuma e-parliament.
Omunye njalo okhubazekileyo osakhulayo uNyasha Chichi Mawende okunhlanganiso ye-Disability Voices in Zimbabwe uthi ukubunjwa kwaleli qembu kuyisibonelo sokuba sebelalelwa abakhubazekileyo.
It is going to help us to push.
Kuzosisiza ukuthi sikhankasele ukuba khona kwe-disability quota ngoba siyayifuna leyo quota ePhalamende. Ngakho siyajabula ukuthi indaba zokukhubazeka zizolalelwa ngenxa ye-disability caucus yabakhubazekileyo.
Uyakuthakazelela lokhu uMnumzana Bekezela Mpala laye okunhlanganiso ye-Disability Voices in Zimbabwe.
Sithabile kakhulu. Kuyatshengisela ukuthi abantu abadisability ama-request ethu azakhanyelwa kuParliament kube lama-solution.
Amalunga akuhlangothi lolu athi kunengi abazakwenzela abakhubazekileyo. Omunye wabakuhlangothi lolu ngumnumzana Ishmael Jowu.
Kulenzi parliament i-caucus le beyincediswa ngama-private players, ama-donors labanye, kodwa kathesi i-parliament yiyo sithethe umlando wokuthi ifake u-committee clerk ibhadale i-staff njalo ibe ibona ukuthi i-disability caucus le izabe isebenza njani.
Unkosikazi Beata Nyampinga Garimatsenga ukhethwe ukuba ngumgcinisihlalo wohlangothi lolu la malunga athoba minwembili esekelwa ngumhlonitshwa uJuliana Makhubire. Kuthi umhlonitshwa uMnumzana Daniel Mulukele ukhethwe ukuba ngunobhala walo esekelwa ngumhlonitshwa uSenator Anashiri. Kuthi umhlonitshwa uSenator Muhadi ekhethwe ukuba ngumgcinisikhwama. Abahlonitshwayo abagoqela uSenator Ishmael Joe, Bridget Nyandoro loRose Mpofu bona bakhethwe ukuba ngamalunga ohlangothi lolu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguLucy Selemani Yasini.
Ngesikhathi senguquko, kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Okwamanje sengidedela imuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7, Studio 7. Hayi, siyabonga ngokuthi lisethulele izindaba ezimnandi ngesimo sasekhaya. Hayi, lapha nekhaya kunzima lapha. Ene njengamathebeleland iyenziwa ngamasibomo ugovernment wezana PF uyenze ukuthi mathebeleland ibe second class ukuthi vele iyona vele akanandaba nayo. Maungabeka emathebeleland since from 1980. Mathebeleland yagcina kusetshenzelwa ngoSmith. Since wangena izana PF ikhinto eyodwa iyasetshenziswa ezana PF kodwa namhlanje iyona izana PF sefuna ukubamba abantu bebadebelele ngenkunzi futhi ithi kufanele bebadale imigodi abazigebhele yona ibenzeleni yona ibenzeleni yona izano ingafukumeza abantu ngalendlela.
Yes, bingelele enkundleni ithi litshona njani basakazi Alphand Fugeni ngimzile ekhuluma lezenzele indebele mina ngimzwanga lokuthi bezama ukuthini lokuthi bekhuluma ngani hayi angizwanga ngitsho la kancane politics yabo Calvin Pugen labo Chaba ayilancedo uChaba ngwakhipha abantu abafakwe ngabantu abafakwe nguzo kodwa wahamba yena wazifaka ePhalamende kuchoni khona lokhuyana kuyacaca nje ukuthi khona oCalvin Pugen labana labo Chaba ngabantu nje labo abalambileyo abazama nje ukuthi labo bebe lemkhaba hayi akunanto abakhuluma ngayo labo abantu angimuzwanga ngitshela kancane ukuthi besithi kodwa lona ifizwe balithengisile impela balithengisile uCalvin Pugen labo Chaba labangani kombuso laba hayi balithethisa
mbonani siyabona ni Studio 7 igama uVusumuzi kaRadio uBhungane uMthimkhulu into zeyiphola ngegovernment yakithi igovernment yakithi umhobholo ilomona ilomoya omubi asathane straight government yezana ayifuna umuntu aphumelele ezenzela into yakhe mokhe umgodi kuthiwa abhadale umgodi faka amasola kumele ubhadale amasola into yakho ozenzele yona hayi kanti egovernment yilani umona umona umhobholo government yezana
Studio 7 Studio 7 itshona njani babu kande labalaleli bonge hayi bengicela ukuphendula lapho bakuthi yena amaZimbabwe kabambani ikhukizano kodwa ngikhumbula kahle ukuthi ubaba uNkomo wazama ukusibambanisa manje sikila kuzayo kwaba lo president womunye umhlobo ongasoshona until namhlanje manje kubambana kwakhona kukuphi khona lapho kuunit le yasayinwayo kuba nje kubusa umhlobo oyi-1 noma kungaze kube nini lanini 43 years kubusa umhlobo wodwa kungangeni umhlobo omunye manje kubambana kwakhona kukuphi khonokho kwehlula ubaba uNkomo Joshua Nkomo bayekela abantu benze into abayifunayo abanye bafuna labo ukuba bodwa ngemhlobo yabo abaphume bebodwa bonge babukhandi bonge khonapho
Studio 7 Studio 7 linjani basakaza abahle linjani lonke basakaza hayi sibonge indaba ezisinikeza zona igama wenkosi namandla Chuma hayi becela igovernment ingele bakuthi esigabeni seyinsiza indlayo elapha inzima kakhulu besithembisa imbuzi manje nazo lezi lwane zeganga ezimpisi ziyaqeda izifuyo ziyaqeda izifuyo zibamba suku zonke ziyangena ezibayeni zishiya izifuyo zethu bakithi hayi siyacela igovernment ingene lisize ngokuhle esigabeni seyinsiza.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele kunombolo zethu ze WhatsApp ezithi +12024650318. Nxa lifuna njalo ukuthunyelwa inhlelo zethu nge WhatsApp thumelani isicelo kunombolo zona lezo ezithi +12024650318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu nxa lifuna ukuthunyelwa inhlelo zethu +12024650318. Kuhlelo Live Talk namhlanje lapho sixoxa khona ngendaba zabahlala emazweni achiyeneyo bengabe eZimbabwe sixoxa lezizalwane zeZimbabwe esikhangela zona ukuthi kuyini ezingaphathisa ngakho ekuguquleni umumo wezombusazwe elizweni labo lomdabu. Singakehlukani ke sikhangela ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. EliZimbabwe livule umkambo wokuthengisa isivuno salonyaka segwayi, abalimi bekhala ngentengo ephansi. Luqhubekela phambili udubo lokusilela kwamandla kagetsi elizweni. Silugciba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje igama nguChris Dande yasidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.